Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 29 Mbimbitho 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ilizwe leZimbabwe elilabantu abayisikhombisa abatholakala benomkhuhlane we-coronavirus livalwa ngci kusasa.
Umkhuhlane lo ngendlela omemetheka ngayo umemetheka njengomlilo weganga. Ngokunjalo uhulumende siyamsekela kakhulu, asimsekeleni sonke.
Bayakhala abantu ngokuvalwa kwelizwe okwamalanga angamajumi amabili lanye.
Mbona ntanxa kusithi lockdown thina kithi sibili izasilimaza kakhulu.
Sizalethulela ezabatsha, ezamasiko lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ilizwe leZimbabwe lizavalwa ngci kusasa kulandela isinqumo esethulwe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa othi uzama ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19 elizweni okulomuntu oyedwa osebulewe ngumkhuhlane lo. Okwamanje kulabantu abayisithupha abagula umkhuhlane lo we-coronavirus. Kulo yedwa osewabulawa ngumkhuhlane lo. Uhulumende uthi wahlola abantu phose abangamakhulu amabili 198, kwathi-ke abafika 187 batholakala bengela mkhuhlane lo. Abayisikhombisa batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Unkosikazi Monica Mtswangwa obona ngokwethulwa kwemibiko eZimbabwe uthi ibutho lizaqalisa ukungena emphakathini namhla kusihlwa. Uthi kukhangelelwe ukuthi wonke umuntu weZimbabwe uzalalela enze konke lokhu okufunwa nguhulumende. Intetheli izindaba yeStudio 7, uMlondolozi Ndlovu usiphala ludaba ngokugcweleyo.
Baningi abantu emadolobheni abadinga ukudla, imali lokunye okumele bekuthenge kungakamisa ukuhamba kukaZulu. Kusesatshwa ukuthi lingakhuphuka inani labantu abangaba lomkhuhlane we-coronavirus elizweni lapho okulabayisikhombisa asebebanjwe ngalo mkhuhlane. Omunye wabo ubhubhe ngeviki ephelileyo. Isikhulumeli samapolisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati uthi amapolisa aseqalisile ukuya ezigabeni ezijeneyo ukwenzela ukuvimba labo abazangena emigwaqweni okungekho emthethweni. Uhulumende uthi abanye abazavunyelwa ukuhambahamba ngabezempilakahle abalungisa umlilo kagetsi, abatshayela amabhasi eZimbabwe United Passenger Company ZUPCO labathengisa izitolo. Umnumzana Eji Mtodi, umsekeli womphathi ntambo ohlangothi lokwethulwa kwembiko, uthi le ntatha lezindaba zizavunyelwa ukusebenza ngesikhathi kuvunje indawo zonke elizweni.
The journalists who work for various newspapers, radio stations and TV stations will continue to work as usual.
Intatheli izindaba zizabe zisebenza njengenjayelo ngoba njengelizwe sifuna ubakwazi okwenzakala emaphandleni lasezibhedlela lakho konke okwenzakalayo mayelana lomkhuhlane we-COVID-19.
Also generally the information to do with the COVID-19.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda okubandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi abantu badinga ukudla okwamanje lobunye okumele bakusebenzise ngesikhathi kuvinje zonke indawo elizweni.
Kulokuphithizela ekukhona emadolobheni wonke lendaweni zonke abantu bezama ukuthi bethenge abangabe bekufuna ukuthi bekudle. Siyabona kulokuxokozela okukhulu okukhona okwenzakalayo.
Uphinde wathi kukhanya ingane uZulu uyakwazi ukuthi umkhuhlane lo uyabulala. Ngakho ke bakhangele ukuthi bazalandela ukufunwa nguhulumende.
Iqiniso eselikhona ukuthi abantu abaningi lumkhuhlane sebewesaba, sokulokwesaba abantu abaningi abasafuni ukuhamba endaweni lapho xoxozela khona abantu abaningi. Ngenxa yalokho ke mbona ngani even abafuna ukuzisebenza abazisebenzayo bakhona kuya kubanzima ukuthi bengene edolobheni bethi khona sesibuyile lapha sesizosebenza.
Umnumzana Dinga Muziphuthi omela iBulilima West edayele eParliamente kubandla leZANU-PF uthi kumele abantu balandele ukwethulwe nguhulumende.
Asinanzeleleni ke ukuthi ilizwe lakithi kuqakathekile ukuthi sihlale singabantu abathatha amaqhinga kusiya ngokuthi babecetshiswe ukuthi bayenze njani ibukhokheli belizwe labo. Yithi sodwa esingabe singabantu abangathanda ukuzwa ukuthi uhulumende uthini. Xa siyabasiza kuthiwa sibonakala silokhu sisenza imisebenzi yethu njengenjayelo phezu kokuba sitsheliwe ukuthi ngesingathi siyama.
Kuthi abantu akumelanga bethuke ngoba ziningi indawo ezizabe zivuliwe.
Indawo eziphathelane lempilo zabantu kakhulu ezansuku zonke ezifanana lezibhedlela, ezifanana lama-pharmacies, ezifanana lama-supermarket athengisa ukudla zizabe zivuliwe. Abantu besiyathenga kusiya ngalapho ababesuka khona.
Loba nje bekhala abanye abantu elizweni, umnumzana Matthias Vanda uthi uzagcina abantwana endlini ukwenzela ukuthi bengabi lomkhuhlane we-coronavirus.
Angizabe mbathe ukuthi lingahamba-hambisi ebantwini abaningi. Lesitheshika sikahambi, siyathena sizidalele endlini.
Isekamuzi Warren Park esaziwa ngokuthiwa ngumrewa uthi bazalandela umthetho njalo bazabe befundisa abantwana ezindlini.
Hhayi, mina ngiyabe ngifundisa abantwana bami ngedwa.
Unkosikazi noma Themba Ncube ofundisa kobulawayo uthi abantu babambe wangaphansi ukuvalwa kwelizwe.
Sethukile, sikhakhamile ngokuvalwa kwelizwe okuza kwenzakala ngomvulo. Asikwazi ukuthi sizathenga ngaphi ukudla, ukuthi sizaphila njani ezindlini.
Uthi wephula inhliziyo ukuthi abantwana kabakwazi ukuthi benzeni.
Izikolo zivaliwe. Asikwazi ukuthi njengoba abanye ngo-form 4 abamele bebhale umhloliso, abanye ngo-upper 6 abamele bebhale, bavele bafunde u-January lo-February kuphela. Sikhangele ingxenye esikhuluma so ziza zivulwe maybe ngo-June. Abanye abantwana i-O-level, A-level bamele bebhale ngo-June.
Ihlanganiso ebona ngezempilakahle eye-World Health Organization ithi umemetheka okumangalisayo umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 emhlabeni jikelele okunabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 678,720 abagula umkhuhlane lo. Usubulele abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 31,700. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo abantu bathi bakhathazekile ngokwenziwa nguhulumende loba nje sokulabantu abayisikhombisa abatholakala belomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe. Uhulumende ubeke ngolwesihlanu ukuthi wahlola abantu abalikhulu 100 watholakala ukuthi iningi labo kabala mkhuhlane lo osubulele abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. Omunye wabakhonona ngokuvalwa ngci kwelizwe okwamalanga angamajumi amabili lanye ngunkosikazi Bekezela Khuphe ohlala kobulawayo. Unkosikazi Khuphe uthi okunye okuhluphayo yikuswelakala kwamanzi edolobheni leli.
Bona sitshelwe ngeFriday kulobunzima okokuqala ikhesha itholakale emabhenki ukuthi sithenge izinto, njalo imali esiziholayo kazenelisa ukuthi sithole konke esingakudinga for the next coming 3 weeks. Ezithiz impupho kayibonakali, kayitholakali. Lapho ithola khona ithola ku-black market at inflated rates and babethengisa befuna i-cash, i-cash esingalayo. Bese kuswa le nkinga yamanzi. Sivalelwe amanzi city council kusukela nge-Saturday leyana bavula nge-Wednesday. I think it was Tuesday ebusuku. Ekuseni sesithi siyakhelela nge-Wednesday amanzi ahamba kuze kuyela namuhla. Sethatha amanzi ezibhoraneni line yangkhona have to queue for 5 hours. Khona phana you'll be rubbing shoulders labantu lithelelana i-corona yangkhona yena leyo kuthiwa sihlale endlini siyivikele.
Umnumzana Edi Sibanda ugcizelela esithi amanzi aludubo lapho ahlala khona eCountry Park okuza kwenza ukuthi kungaphumeleli ukuhlala ezindlini ngesikhathi ilizwe lilwisana lomkhuhlane we-coronavirus COVID-19.
Apha sithwele nzima sibili i-city council wobulawayo yasincitsha amanzi. Sesile 1 week singela manzi, sithwele nzima sibili. Lokuthenga kwakhona lokho kudliwayo kuyahlupha njani kuzima.
Wothenga ethengisa impahla ejineyo kwamanye amazwe, unkosazana Pretty Mpofu uthi bazalahlekelwa ngamabhizimusi ngesikhathi kuvalwe ilizwe. Uthi bazabulawa yikucabanga ezindlini ngoba labantwana bazabe bengasela kudla bevalelwe.
Thina kithi sibili izasilimaza kakhulu ngoba njengabantu abaphila ngokuthi sichapha amabhodi ukuthi siphile lokuthi abantwana bathole ukudla lokuthi athi sithole ukuphila. Kunzima manje ngoba nxa sesihlezi phansi singasela income ebuyayo, which means sesilahlekelwa into eziningi. sesilahlekelwa ngamathuba okuthi sikwanise ukuthi siphile lathi njengabo bonke abantu. So i-lockdown leyi ayibuyanga ngesikhathi esihle babadube ngoba ize lokusincindezela. Siza kuthi sithi ama loss of income siphinde sithi ama stress yena lawo yi stress kakhulu ngoba xa uzuvuka ungumama uhleze endlini ungala plan lempilo ungala plan ukuthi abantwana badleni kuba nzima kakhulu kuphinde kuhlangane lokuthi kuzathi kunjalo ngapha isithi council iyavala amanzi bayasivalela amanzi akula manzi ezimpompini ngapha lamagetsi ayahamba akula magetsi kumele siphenye ngemlilo inzima kakhulu lockdown ngoba nxa kade siphuma sichapha amaborder sithona sizithengisela lapha kade sithengisela khona bokusiba ngcono lezi ndubo ebezikhona ngemakhaya singahlanganilazi ngoba labantwana bebehamba ezikolo manje labantwana sebevala izikolo sebetshana ezindlini sesibakhakele sesibona bonke ubunzima obukhona ezindlini sokusiba nzima
umnumzana believe gawule okubandla lezanu PF ukhuthaza ukuthi abantu balandele okwethulwe nguhulumende
uhlelo lolu luhlelo olubuya ngesikhathi sibili esifaneleyo ingathi futhi njalo luphuzile kancane ngoba izinto kade sesisonakala umkhuhlane lo ngendlela omemetheka ngayo umemetheka njengomlilo weganga ngokunjalo uhulumende siyamsekela kakhulu asimsekeleni sonke njalo kungabi lo muntu othi yena achiyane lalomqondo ngokuthi ungwale libandla akula politics lapha emele sizifake kumele abantu bezimbabwe bemanyane behlangane ekulwiseni umkhuhlane lo
Umnumzana ucacwa phulu omele inkulumane edalela eParliamente uthi uhulumende kalandelanga imithetho yelizwe esethula umbiko wokuvimba elizweni.
Lockdown iqakathekile ukwenza ukuthi senqabele ukumemetheka kwe-COVID-19. Kodwa kuqakathekile njalo ukuthi imithetho ilandelwe. Siyakwazi ukuthi iconstitution kayivumi ukuthi amalungelo abantu enqatshelwe kumbe athathwe kungalandelwanga iconstitution. So ama regulations lawa enziwe ngu president kathesi ngibona ngazani uthethe umsebenzi weParliament ukwenza umthetho ukuthatha amalungelo ngama regulations la ngibona ngani bekufuna ukuthi aqale enze i state of emergency engenza i state of emergency abe sisenza ke umthetho wakhe iconstitution iyakuvumela lapha sebesenzela ukuthi kube le oversight yeParliament iParliament ikhangele ukuthi umthetho uphekwe kuhle sisenqabela futhi kube ukuthi kube lokunye okwenzakalayo nxa khonapho ngesikhathi abantu bevalelwe ku-lockdown. Siyakwazi ukuthi kuningi okwenzakala emnyameni. Nxa kungela ama-journalist, kungela ama-lawyer, kungela abantu abaningi abangakhangela ukuthi kuhamba njani. Lama members of parliament engekho ukuthi akhangele ukuthi kuhamba njani lapho kuhlezi khona abantu. Ziningi izinto ezingenzeka sizibone when it's too late, isikhathi sesihambile. So mina ngokubona kwami ikho kade kumele bakwenze ngiyabakhuthaza ukuthi bakhangelisise konke abakwenzayo babone ukuthi bakwenza belandela umthetho
akwaziyo ukuthi kuzozalwa nkomoni kusukela kusasa abadala bathi sizoyicela isivuthiwe Wenzivela kwamanyamazwe ngamafichane Uyamemetheka okumangalisayo umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 emazweni anjengakwelemelika, Italy, France, lamanye. Elemelika yilo esililabantu abaningi abalomkhuhlane lo okwedlula amazwe wonke emhlabeni jikelele. Edolobheni le-New York kulabantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amahlanu, 52,000 abalomkhuhlane we-coronavirus. Usubulele abantu abedlula inkulungwane ezilichumi, 10,000 kwele Italy. Emhlabeni wonke jikelele sokufe phose abantu abafika inkulungwane ezingamajumi amathathu, 30,000. Kulezifundi eziningi ezidabuka kuzwekazi le-Africa ezifunda kwele China ezehluleka ubuyela emazweni azo ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus e-Wuhan nyakenye. Izifundi lezi zithi sezihlale ezindlini phose okwenyanga ezine kulandela ukuvala kwendawo eziningi kulelo lizwe. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko
senzi umandla
yena baba mkhulu
namasiko
babelobola
usenzi
njengokulithembisa engakwenza ngeviki ephelileyo. Siqhubekela phambili sikhuluma ngesithembu. Ngilo mama ke lapha ke unkosazana Sikhathele Nyathi, ingcwethi kwezamasiko esintu. Umanyathi ke siqhubeka sixoxa ngakhonokho ke okuthiwa isithembu. Kambe isithembu siyafunakala yini ebantwini, kumbe ke vele abantu sebesisola okunye okumangalisayo? Ake sizwe ke uthi umanyathi uthini.
Obaba bayafihla ukuthi ulesithembu, uyabona bekulokho besokusenza ukuthi nxa esazi istatus sakhe ngale ngikhaya abe sengasatsheli lowo ngaphandle, uyesaba ukuthi maybe uzamyala kumbe njani. Ma kuyikuthi uyazi istatus songaphandle, uyesaba ukuyatshela lwana ongale ukuthi ngale ngikhaya kuthe batshela ukuthi istatus sami ngilo muntu ngale phandle simiso. But nxa de bengayenzi obaba into eyodwa, abanjengomanye abangathathwanga labade bezaba le nhlanhla dubi bevuke bethethwe. Manje ngoba obaba bafuna ukuyenza into ibe segcekeni, inzima khona lapho. Lami ukuthi ngifihlwe angifuni, ngoba ngingafihlwa kusasa ngaba le problem, iproblem yami labayithi lwana kakho phakathi abamazi. But nxade obaba bengayenza into ibe clear ukuthi nxa ethatha omunye atshele lwana ongikhawuthi, hayi sendithatha lapha ngilo ma mdluli ngale, sibe sesiyahlangana sihambe nini sonke siye eklinika, yonke into esiyenza usiyenza sindawonye, I don't think there is a problem. Manje iproblem iba khona nxa befihle, yikho lapho isithembu esiyingozi khona. Balazo obaba bonke bale thembu, but bayafihla.
Isikhathi sesidliwe ngumangoye, sicela ukuthi ugqibe khonapho Manyathi.
Obaba sibili balesithembu kodwa abafuni kusibeka egcekeni, yikho sokusenza ukuthi omama abaningi sibe sindle. Ngoba lami ukuthi ngibe likhwapha ashiyo into engingayivuma, lokho kube sokusenza ukuthi inani labo mama bangalabo baba. Nxa sithi umama ongalababa, ngithi umama ongala even iboyfriend selisiba phezulu, uyabona, ngenxa yokuthi ukuthi ngibe likhwapha angiyenkwanise ukuthi ngihlale ngifihliwe, uyabona, ngangcono ngichazwe ngibe segcekeni kulokuthi ngibe likhwapha. Lokho hayi. So yikho isicelo sami sikobobaba ukuthi bobaba ake lizame ukwenza izinto zenu zibe segcekeni. Sibili umuntu ongubaba uyabuya kuwe kufuna, but ake sekutshela ukuthi lo mama ngale ngikhaya akafuni umama lwana bekwazi. Manje mina lami ukuthi ngifihlwe ke hayi, bese ngikhetha ukuzihlalela ngedwa. Nyabonga tu.
Siyabonga kakhulu ke Manyathi, ungadinwa lakusasa. Hayi ke okwalamhla simalapha kuhlelo lwethu lwamasiko. Silethemba lokuthi siyahlangana singamaphilileyo njalo ngeviki ezayo.
Senziwe manje, senziwe manje. Sithina masiko wethu, sithina masiko. Senziwe manje, senziwe manje.
So isikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo yebo yebo, zimpapo muhle mthwakazo muhle, yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo. Ngingumike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa lo mnumzana Thabang Nare, oyisalwane seZimbabwe esiphila lapha kwele Melika, njalo ulilunga lenhlanganiso ye-Citizens Initiative, yona elo hlelo ngasebulenjini ku-internet olujonge ukubuthanisa imali ezasetshenziswa ukusiza abodokotela elizweni ngesikhathi lapho umhlaba wonke jikelele okugoqela kwele Zimbabwe ulwisana ngegciwane le-coronavirus kumbe COVID-19.
Mnumzana Thabang Nare, unjani bhuti wami?
Hayi Speedy the mic, linjani nakhona ngapho?
Hayi siyaphila. Awungitshele okuningi mayelana ngohlelo lolu.
Yeah, so siyazi nge-Citizen Initiative, abaningi bazi ukuthi kube le cyclone Idai ngo-2019, kwaba lama citizens clinic lizwe lonke, eBinga, eMaswingo, eHarare, eMutare. Kuncediswa abantu abadala abangayenelisiyo ukuthi bethole usizo lwamadokotela. Ngalolo nyaka ka-2020, njengoba sekwenzakele umhlaba wonke kubelele i-outbreak le-corona, so sikubone kufanele ukuthi kutholakale indlela zokusebenzelana labezukulwane zeZimbabwe, ukuthi kutholakale indlela yokusiza ikakhulu amadokotela. Siyazi ukuthi amadokotela lamanesi yibo abahlangana lo mkhuhlana lo ngenxa yomsebenzi wabo. Sizama ukuthi sithole indlela yokuthi kutholakale i-protective equipment ehlanganisela ama-maski, ama-glove, lama-overalls angkhona.
Njengenhlanganiso lithi likhangele ukuhlanganisa imali yona efika 50,000 unigold. Ubona ngani i-50,000 iyenelisa na ukusiza abodokotela? Sikhangele udaba lokuthi eningi labo bayakhala besithi impahla zokugqoka zokuvikela umkhuhlane lo abanazo.
okuqhathekileyo ukuthi njengoba sibona kufana nalengcebethu yazi nxa kufakwa imali laphana omunye ngafaka iyakhi 10 ofaka 20 omunye ofaka 50 omunye ofaka 100 imali leziyanazi yakhula zibe zinenge so yindlela practical indlela ebambekayo abantu beZimbabwe abasikhatshana labasekhaya abangasebenza ndawonye ukuthi benze umahluko ngalesi sikhathi sobunzima
ngilethemba lokuthi kulabantu abafisa ukuphatheka kuhlelo lolu qibe ingqoqo yethu utshela uZulu ukuthi kumele bayephi ukuze baphatheke kuhlelo lolu
so sihlobo labangane iGoFundMe ikhona izancedisa eHarare koBulawayo eMtare eGweru konke lapho siyabe sithola khona amathuba ukuthi sincedise ilizwe lonke ungahamba kuTwitter udinge iCitizens Initiative uzayithola kuFacebook ikhona iCitizens Initiative la kuGoFundMe ungathi Citizens Initiative uzayithola khona lapho sifakile sibili ama poster lama flyer yonke indawo kasithumezelani isihloko labangane ngama message ka WhatsApp sisihlanganise imali lezi sidala umahluko kwela kithi eZimbabwe
hi thank you so much Tawang ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho
ngiyabonga la Mike thanks
Hi, mthokazi omuhle silugciba lapho uhlelo lwabatsha. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili ngodaba lolu. Silusizi izulukandaba ukuthi ngeke liyenelise ukungena kuhlelo njengensukwini ngalisoze liyenelise ukushayela incingo ngoba sisebenza sisezindlini. Kodwa lakho kungixhuma ku Twitter njalo ku Instagram @bigmike3bigmyke3 iyona username yami. Bonelo kwalamhla sohlangana ngolwesibili olevalisayo nge Jabulo, igama lami nguMike Hove. Bye bye.
Siyabonga kakhulu uMike Hove. Sike sizwe okuphathelane lezokholo lwesiKristu.
Uhlelo vuselela umoya igama ngontungameli Nkomo lamhlanje silomfundisi Thande Kuzintimkandla usiphatheleni mfundisi
namhlanje ilizwi siyalithola eTestamentini elidala incwadi ngamprofeti Ezekiel sahluko samachuma amathathu lesikhombisa Indima siyabala indima ezintathu kuphela ivesi lesine sisiya kwelesithupha ivesi lesine lithi wayesethi kimi profeta phezu kwalawo mathambo uthi kuwo nina mathambo omileyo zwanini izwi likaJehova isho kanje inkosi uJehova kulawo mathambo ithi bhekani yakungenisa kini umoya niphile ngiyakubeka imisipha phezu kwenu ngihlumise inyama phezu kwenu nginimboze ngesikhumba nginike umoya niphile nazi ukuthi nginguJehova bazalwana abathandekayo namhlanje sihlangana umhlaba wonke ugobise amakhanda abantu becabanga bengaqedi abanye inyembezi zibashisa emehlweni ngaloko kwehlela umhlaba wonke asiyonto evamileyo leyo kuthi umhlaba wonke jikelele uzifumane usebunzimeni usenkingeni njengale ekhangelane lomhlaba okwanamhlanje yikho esingathi lokhu mhlawumbe yikho wabonwa uHezekiel Ezekiel uthi wabona isigodi samathambo omileyo kakhulu amathambo into omileyo eyayilempilo kudala impilo kayisekho lapho sedlulela kwezinye indawo kodwa lapha ke uHezekiel uthi ebantwana bakaIsrayeli ethunywe uNkulunkulu lina mathambo omileyo zwanini izwi likaJehova lina sizwe seZimbabwe kundana zonke lapho elikhona zwanini ilizwi likaJehova wena lapho ukhona awukhathele ukuthi ungaphi kumagumba amane omhlaba zwana izwi likaJehova lidlanxa udubekile phela odubekileyo uyafana kwesinye isikhathi lofileyo uyafana nje lamathambo angelampilo uyafana nje lento ebungulahlwa inganakwa uthi zwanini ke lina elinjalo elihlangana lobunzima obuchiyeneyo namhlanje sihlangana lokunye uthi yicorona virus lokhu kungumbhuqazwe sukele China usiyafika eAmerica ngakho ngithi mina ngithi lapha kwela ngithi sukela eGwembeni uZambezi usayungulukutela eLimpopo suka kwaMtare sePlumtree zwanini ilizwi likaJehova lingaze lalahla imbeleko ngokufelwa imizamo iyazanywa ukuthi kwenziwe izinto eziningi ukuthi abantu baphephe kulo umkhuhlane ongaka kuhle le mizamo le iyancomeka siyancoma laba abasebenza kwezempilo uzama ukulondoloza imphefumulo yabantu siyabonga kulabo abanye ababuya le ndlela ezijine ubana lo mkhuhlane ungamemetheki kodwa kusala kungaze kwenzakale konke zwana ilizwi likaJehova uthi uJehova lanxa kunjalo ngizahlumisa inyama phezu kwenu nginimbuzi ngesikhumba nginike umoya ngiphile nazo uthi nguJehova uJehova kasinike ithemba lesi sikhathi kuya kwedlula lokho kuthi ilizwi lakhe kalehluli uNkulunkulu ahlale lathi asiphephise umkhuhlane lo nxa kululaka lukaNkulunkulu sicele uba nalupholiswe
akuyiphethe mfundisi
umthandazo wethu namhlanje kule ngoma engiyithola esihlabelelweni ithi unabantu bakho nkosi ngezikhathi zonke ubagcina ubasiza endaweni zonke nxa bewela imifula banabo wena nxa betshiswa imililo banabo wena lapho abakhathazwa khona baqiniswa nguwe nasizilwaneni nkosi bagciniwe nguwe bakhangela kuwe nkosi labo bantu bakho bayabonga bakwethembe labo bantu bakho amen
lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kuzintimkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
siyabonga kakhulu ungadinela kusasa untungamile inkomo Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisibamba kumagagasi athi 4930 6040 la ku 15460 kHz shortwave. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngothi sikhangele ebesilazo. Ilizwe leZimbabwe elilabantu abayisikhombisa abatholakala belomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 lizavalwa ngci kusasa. Bayakhala abantu ngokuvalwa kwelizwe okwamalanga angamashumi amabili lanye. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje oluvalelisayo ngoGibbs Dube.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.